Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 31 kwekwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abaningibathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption kungela ngisho ufakazi lento oyabe uyikhuluma ngoba kathesi singawabuza uzathi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona fazi yayingakuke konoku eliwukhulumayo uzakuswela konke konoku.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi i-The Sentry igcodoza ubudlelwano bebandla le-ZANU PF amapholisa e-NCDA labantu bacatshangelwa ukuba benza inkohlakalo bebambisana lebandla elibusayo.
Yikho kwabhihlisa idemokhrasi yethu ngoba idemokhrasi yethu kayivumi ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabe isekelana neqembu elibuyisayo.
Abaphikisayo badwe kuvele kusaziwa ukuba iForever Associates Zimbabwe yenza okungekho emthethweni ibambisana le-CIO kanye le-ZANU PF. Lithwele amagabha avuzayo ibandla le-African National Congress ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu kule South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ye-The Sentry ibika ukuba iForever Associates Zimbabwe yakhankasela ibandla le-ZANU PF ngesikhathi sokhetho baphansi kwamapholisa e-NCDA, our Central Intelligence Organization kumbe CIO, isebenzisa imali ongekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa yi-The Sentry luveza ukuba umsekelo wamapholisa e-NCDA la, uMnumzana Asha Walter Tafumanei, nguye okhokhela iForever Associates of Zimbabwe eyancedisa ibandla le-ZANU PF ukuze kweduselwe abavotayo ngesikhathi sokhetho. Ithi iFAZ yasebenzisa imali efika izigidi ezine zamadola 4 million US dollars ongaziwa ukuba yavela ngaphi. I-The Sentry ithi okwenziwa yiFAZ kwadala ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe, njalo umkhokheli weFAZ uMnumzana Kutamsanka uyakuphika lokho esithi kafisi lokukhuluma ngakho lakancane. Ngathelenisanga njalo ukukhuluma lo mnumzana Tafumanei labanye ukuthiwa basebenzisa iFAZ ukwenzela ukunceda iZANU PF. Ayisizwe umnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU PF exoxa ngodaba lolu.
Into edalisa yikhona abantu abaningi bathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption kungela ngisho ufakazi lento oyabe uyikhuluma ngoba kathesi singawabuza uzathi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona fazi yayingakuke konoku eliwukhulumayo uzakuswela konke konoku ngoba kakukho. So izinto zabantu apha ngokukhuluma nje into ayicabangelayo kumbe ngenxa yezondo ethize akusebenzi kithi.
Ye, kodwa siyabona ukuthi kuloko bakukhulumayo kulabantu abaningi abakucabangelayo ukuthi hayi kunganiphazi vele idlelana le-CIO, kodwa siyoqinisweni kolithi kolo.
Well, njengoba ngisisho vele ukubana hayi ukucabangela vele awalisha umuntu vele usale ecabangela izinto ezishiyeneyo. Ubacabangela ukuthi umuntu ngumthakathi ucabange into lo uyahula lwenza lokhu naloku, kodwa akusikho okwenza ukuthi yona into yangona ibe iqiniso. Iqiniso yinto enobufakazi kodwa.
Ye, maze sikhangela futhi sijula kukhanya ngazana abantu abaningi bathi very fast iyayithengela iZANU PF izimota, iyo futhi iyanceda ukuthi iZANU PF inqobe ngoba yayisethusela abantu. Ngakho-ke akula mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngenxa yalokho, wena ungakubeka usithini kolokho?
Ngihlala mbuza abantu mina sithi yona osowethuselwa mbani, ethethuselwa njani, ehlethuka ngenxa yani? Akula muntu oyethuselwa omunye. Ifazi kazange ithenge izimoto zeZANU, thina iZANU PF zilibandla elirongekekileyo, into zethu zonke zihlelekile, lilakho okusenza kusinike izimali.
Lo ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF obexoxa le Studio 7 eHarare. Phinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Josi Ngwenya okuhlanganiswe ye-Common Market for Liberal Solutions.
fane sibe kwazi nje ukuthi kulobudlelwano obukhona yikho okwabhidliza idemokhrasi yethu, ngoba idemokhrasi yethu kayivumi vele ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabi isekelana neqembu elibuyisayo kube leqembu eliphikisayo. Yikho phela umthetho vele kayo kwawuvumi khonokho.
Ye, nxa sesigangela sibili nxa ukhuluma khonokho ngokuthi akusela uhulumende obalulekileyo, kambe vele isandla sephazi singabe sangena kanganani ukuze siphazamise ukuthi eZimbabwe kube lokhetho oluqondileyo?
Isandla sephazi sangena sabhidliza ngoba phela yibo labana ababebonakala befaka amatafuli emngcelweni we-polling stations, singazazi nje ukuthi khona ku-registration ngokwayo amabizo abantu ababebhaliswa bethiwa ngabezanu-PF. Nxa kwakwenzakala ukuthi i-ZEC yabanikeza i-voters roll, babeyaphumelela ukuthi bathatha amabizo angasiwabo benikeza abantu ithuba lokuthi bavote bengayisi bafanele bavote. So asoze sibekwazi ukusebenzelana kwabo nezanu-PF kwahamba njani, kodwa siyazi ukuthi babekhona bebhala amabizo besethusela abantu kwenzela ukuthi babe ngabantu abavotela iZANU-PF.
Siyabona njalo-ke i-centrity akumelanga abantu behambise imali kumbe besebenzelane ndawonye lefazi leyi ngoba khanya ngazani idlala kubi ngemali. Wena ungabukela njani khonokho?
Akula mali evela kuhulumente efanele ihambe isiyanikezwa amaqembu azimele wodwa ngaphandle kokuthi imali yakhona nxa iqondane lokomnotho kumbe lempilakahle yabantu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions wexoxa le Studio 7 eseHarare.
The Voice of America, VOA.
UNavile Mthwangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana uvunyelwe namuhla ngumahluleli ukuba ahlawule isibambiso sebheyili. UNavile owetheswa icala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni ubesedlale entilongweni amaviki amabili, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umahluleli wedale le High Court uMnumzana Rogers Manyangadze uvumele uNavile ukuba abhadale inkulungwane zamadola eMelika 1000 United States dollars ukuze athoniswe evela emzini wakhe. UNavile yindodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Chris Mthwangwa lonkosikazi Monica Mthwangwa ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana. Wabotshwa lo Alice Machachani lo Simbarashe Tichingana okuthiwa babumba inkampani yokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni. UNavile wetheswa njalo icala lokusebenzisa iStarlink kungela sivumelwano lohulumende. UManyangadze utshele umthethondaba ukuba umantshi uDennis Mangosi waphambanisa ngokwalela abathathu laba ukuthi behlawule isibambiso sebail. Igqwetha likaNavile unkosikazi Josephine Sande uthe kuleziqondiso ezimbalwa ezifakwe lidale le-High Court.
Firstly was there each of the appellants was ordered to pay $1,000.
Bonke bobathathu kumele babhadale i-$1,000 noba imali efanayo ngemali yezi. Kumele baye emapholiseni kabili ngeviki bengaphazamisi abafakazi bakahulumende.
Olwela ilungelo loluntu uMnumzana Mlungisi Dube uthi ukusobala ukuba ukubotshwa lokhu kungabe kubangelwa ngezombusazwe.
Ezokhohlwayo thina njengabantu beZimbabwe yikuba ukubotshwa lokhu kukaNavile kungabe kubangelwa ngezombusazwe. Kusobala ukuba bahlululuzana ngezombusazwe akulokunye la.
Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakalayo akulande bandla lakhe.
Kunengi ebesehluleka ukukwenza ngaphambilini njengabantu abansundu esesenelisa ukukwenza.
Kolunye udaba, owake waba ngumcebisi webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uMnyarazi Gereke useza kuyela ejele ukudaba lokudlwengula umzukulu wakhe ngemva kokukhululwa ngoncwabakazi ngomnyaka ka-2021 lapho aphiwa isibambiso sebail. Idale le-Supreme Court lilahle isicelo sakhe esokuba akhululwe. Ayesikhweze esola ukutholakala kwakhe elecala. Wakumele avalele entulongweni okweminyaka elithumi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa eseke wakulandula ukuthi ulenjongo yokuguqula isekelo sombuso elizwe ukuze aqhelise umbuso wakhe ukwenza kwakhe izolo kuvese sobala ukuthi ngabe elayo leyo nhlonso. Lokho kwenzakale kumbuthano oqhutshwe nguMnangagwa eChikomba izolo lapho achaye khona islogan esithi uMnangagwa uzabe elokhu ekhona embusweni ngomnyaka ka-2030 loba nje leli kulihlandla lakhe lesibili futhi lokugcina elivunyelwa isekelo sombuso welizwe iconstitution. Umsekelo wakhe uMnumzana Constantine Chiwenga laye ubekhona kulomkhosi kodwa kazange achaye lesi islogan. Ocubungula ezombusazwe njalo engcedi kwezokwethulwa kwemibiko uDokotela Mthulisi Madudu uthi ukwenzakale izolo kuveza sobala ukuthi uMnangagwa uhlose ukuqhwalisa umbuso wakhe.
Masikubheka kahle uMnangagwa yena ngokwakhe asomuntu ohlukileyo kakhulu kumgabe. Bayafanana lo mgabe. UMnangagwa usebenze kakhulu ngaphansi kwamgabe kweminyaka eminingi kusukela ngesikhathi sempi. Wasebenza ngaphansi kwakhe engulowo phethe abantu bokucupha CIO ngaphansi kukamgabe. Waba nguminister of finance kamgabe, waba nguminister ephethe zemithetho, wabuyozwa waphathe obuthi. Uvele ungumuntu ofana lo mgabe ngendlela ayenza ngakhona njalo abona ngakhona izinto. Umehluko phakathi kwakhe lo mgabe singathi kuyizimilo zabo, singathi yicharacter, kodwa izifiso zabo ziyafanana ezokubusa njalo nje. UMnangagwa yena ukuthi azangene ungene ngokuhluthu nombuso, wathi ehluthu nombuso wathi umgabe nguyise, ilokho emhloniphe nguyise. So kungeke kumangalise ukuthi la uyafuna ukuthi aqhubekele phambili. Akula muntu ohluthuna umbuso emhlabeni okungekho emthethweni abeseyonika omunye umuntu nje ngemva kweminyaka engamashumi amabili singathi idemokhrasi. Ayikho le nto, kunzima ukuthi yenzakale. Ngakho-ke okwenziwa nguMnangagwa lokho kwezilogani zokuthi uyabelokhu ekhona ngo-2030 kuhambelana nje lezifiso zakhe njele lenhlelo zakhe ayekade elazo ehluthuna umbuso. So ngokubona kwami uvele yena into akade ehlelile, uhleli nje eyiphethe ngenhliziyo yakhe langengqondo zakhe.
UChiwenga singathi laye uyawufuna yini umbuso, uyasifuna yini isikhundla sikaMnangagwa?
Ye uChiwenga yena ngokwakhe umbuso uyawufuna. Ma ulalela ukhuluma labantu usenza lokhani singathi analysis le research, ukhuluma labantu nje abaseduzane lezinto ezenzakalayo ezikhaya. UChiwenga ngumuntu ozibona laye engena embusweni, yindoda nje ezizwayo, yindoda ethe layo ivuma ukuthi kukhitshwe umgabi ubevele laye ezifaka eduzane lalo umbuso.
UDokotela Mthulisi Madudu uhlaziye ezombusazwe njalo uyingcwethi kuzokwethulwa kwemibiko. Lithwele amagabha avuzayo ibandla le-African National Congress kukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu kwele-South Africa. Ingxenye yempumela yokhetho lolu iveza ukuba ibandla elibusayo lilamavoti ayisilinganiso esedlula kancane amajumi amane ekhulwini 41.7%, kuthi ibandla le-Democratic Alliance liyalandela phose ngamavoti ayingxenye yalawo asetholwe yi-ANC. Elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lomnumzana Julius Malema ayalandela ngamavoti athe xaxa. Impumela le ingaphuma inje ngesonto, kutsho uba ibandla le-ANC kuzamele libambisane lamanye ukuze libumbe urhulumente. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi, incwadi ezimeleyo kwezombusazwe.
Ukubotshwa kukaZuma ngibone ngani ku-contribute kakhulu kakhulu ekuluzeni kwe-ANC. Kodwa ke i-ANC ayisiyo yodwa iluza. Kunamanye amaphathi angama-losers, amaphathi anjengabo-Action SA ebesikhangelela ukuthi azaphefoma kakuhle kulolu khetho, kodwa basemuva le sebeze bedlulwa yiphathi enjenge-Patriotic Alliance. I-Patriotic Alliance ngokubona kwami isuke yathatha indawo ye eka Patricia de Lille owe good. But the major factor affected EFF ukuthi kusuke kwaba le MK. Abantu abakade bengabe EFF basuke baya ku MK okwenze ukuthi umnumzana male imali iqembu lakhe le EFF bayehle kuma vote.
Ngokubona kwakho nxa kunje uyabona le ANC dosenzima kakhulu kakhulu la. So ke ukubumba uhulumende akusuze kuhlupheni. ANC yokumenti ikhulumisana labo bani.
Amaphatha amaningi abevele eyithayime le khona ku ANC ukuthi bazayibamba. Asikhangela iKZN ukuthi KZN ba likely ukuthi bazaluse bangatholi lutho iMK za former uhulumeni kuzothi ke eMpumalanga iANC kule possibility yokuthi ingatholi more than 50% okuzayiforsa ukubana iyekhulumisana le MK kumbe ikhulumisane le EFF ukuze baforme uhulumeni laseGauteng kungaba njalo kule possibility yokubana kube njalo ama provinces yabo Free State labo Eastern Cape I think izazibusela yodwa even la ku national kule nkinga enkulu ukuthi iANC ayisoze ifikise i 50 plus ukuze baforme uhulumeni oba elect u president okuzabaforsa ukubana bayekhulumisana nama political parties athile. Siyazi ukubana iphathe njenge DA iyamthanda uRamaphosa ifuna ukubana qhubeke busa yi-option ele ANC ukuthi babuyele ku-1994 lapho kwawule coalition khona kaMandela le National Party. Asikhumbuzane nini ukuthi DA yi-product ye-National Party. So asazi ukuthi bazenelisa yini ukuthi bayemisana le DA ngoba ama-policies wabo ahlukene impumalanga lentshonalanga. Kuzothi ke ama-partners njengabo EFF labo MK kule possibility yokubana bangaba le coalition kodwa ke lama party angaba lama demands athile. For instance sikhangele iMK umnumzane Jacob Zuma kufanele aye ku hearing ANC njona eseselilunga le ANC kune possibility yokubana anga yabagaina esebenzisa ivoti lakhe kwenzela ukuba namxotshi ku ANC kube le settlement thize kuzothi umnumzana Malema lama numbers wakhe angabe malutshwane kodwa siyazi ukuthi bangaba lama demands athile ukuze bahlanganelane le ANC. For instance demand abayikhulumayo kusala kudala ukubana hayi thina nxa singakucoalition kule nto one esiyifunayo ukubana lisinike iministry yefinance inikezwe udeputy president we-EFF uFloyd Zivamo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa le Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Weziphathelenele leMelika owayengumongameli wakweleMelika umnumzana Donald Trump otholakale elecala izolo lokuqamba amanga engwalweni zamabhizinisi akhe ukwenzela ukuvala umlomo umagwapheni wakhe uStormy Daniels ngesikhathi kukhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2016 kuzagwetshwa ngoNtulikazi. UTrump uthi kalacala ngakho-ke konke lokhu kuzavela ngolwezi ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamongameli. UTrump uzancintisana lomongameli Joe Biden ngaleso sikhathi. Ulakho ukuvalelwa entolongweni kumbe ukufakelwa isigwebo esiphansi. Kusenjalo abancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden lomnumzana Donald Trump bathi eleMelika limele libe lwebutho eliqinileyo. UBiden uthi ibutho elikhona okwamanje libukhali kodwa uTrump uthi ibutho elikhona esasengumongameli selalulazwa nguBiden. Intatshele izindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba lolu elilethulelwe nguChris Gande.
Umongameli Joe Biden utshele abaqede ukuqeqesha izifundo zebutho esikolo se-US Military Academy ngomgqibelo ukuthi eleMelika alikaze lidinge ukuba ibutho lalo lenze okuningi kundawo eziningi ngasikhathi sinye.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians.
Si khuluma nje amabutho eleMelika aphathisa amaqhawe ele Ukraine empini yenkululeko. Amabutho ethu asebenza gadalala ebusuku lemini ehambisa izikhali ngemigwaqo ngomkhumbi langendizamchina.
Ukuzinikela lokhu kubalisa isigaba se-Middle East, kutsho uMongameli Joe Biden.
U.S. Air Force has conducted food drops, delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza.
Ibutho leMelika liphathise inkulungwane zabantu beGaza ngokudla likuphosa kuvela kundizamchina. Ekuhlaselweni okwenziwe ele Israel ngele Iran, sibuthanise amazwe esilobudlelwano lawo ukuvikela lokukhankaselwa kwelizwe le-Israel.
UDonald Trump yena uthi uBiden ukhokhela eleMelika kungozi esabekayo kakhulu.
Our country has been totally humiliated. And we have a corrupt, compromised president.
Silomongameli olenkohlakalo ongathembekiyo osiqondisa kumpi yomhlaba yesithathu isehluleki esingu Joe Biden.
UTrump uthi uBiden uzafaka ilizwe engozini yokuya empini lele Russia le China. Embikweni womkhankaso wakhe uthembise ukufaka ibutho leMelika kuhlelo oluvikela izithembiso zelizwe kuqala kulezamanye amazwe.
I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles.
Ngizacela izwekazi le-Europe ukuthi lisibhadale imali yokuthenga izikhali esesizithumeze kwele-Ukraine, okuyinto emele yenzakale. Kodwa uJoe Biden uligwala futhi uyadelelwa okokuthi wesaba lokubuza.
UBiden uthi ibutho leMelika liqinisa ubudlelwano lamanye amazwe lithuthukisa ezomvikela.
Defending our values by standing up to tyrants.
Ukuvikela ubuntu bethu ngokumelana nenkokheli ebusa ngochuku lokulondoloza ukuthula, sivumela ukukhululeka lombuso wentando kaZulu. Sibonga amabutho ethu, sisenza okungenziwa ngeleMelika kuphela njengelizwe elilamandla okwedlula wonke emhlabeni jikelele njalo elikhokhela ngombuso okhululekileyo.
Ugatsha lwezomvikela luthi ibutho laphansi elomkhumbi lelendizamchina lehluleka ukugatsha amabutho ayifunakala ngomnyaka ka-2023 angabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000. UTrump uthi lokhu kwabangelwa ukuthi abantu abaningi abafuni ukungena kubutho, athi kubangelwa izinqumo ezingaqondakaliyo njalo lokuxotshwa mahlayana kwamabutho.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Ngizabuyisela isiko ebesiziqhenya ngalo njengebutho leMelika. Njalo akusoze kube lenhlelo zama-Marxist kumbe ama-Communist. Futhi sizasusa abacabanga njengama-Fascists.
Ugatsha lwezomvikela weleMelika luthi kulembangela eziningi zokuncipha kwenani labangena kubutho, ukubalisa umnotho welizwe osothuthukile waqhelisa amathuba abasakhulayo okuthola imisebenzi, njalo abasakhulayo abaziwa ngokuthi ngo-Generation Z abazalwa phakathi kweminyaka ka-1997 lo-2012 abathembi ingatsha zikahulumende. Lolo ludaba oluqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lethulwa yimi uChris Gande.
Okwamanje othi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika likholwa ukuthi ukuxhasana lezwekazi le-Afrika kuyalisiza njalo kumqoka kunhlelo zalo ezomvikela. Unkosikazi Molifi, umsekeli kamabhalane wogatsha olubona ngokwenzakala e-Afrika kuhulumende weMelika, usanda ukutshela inkundla ye-Congress ukuthi kuyadanisa ukubona indlela izwekazi le-Afrika elehle ngayo kumnyaka odluleyo, ikakhulu ukuqhamuka kwempi yomndeni eSudan, ukukhuphuka kokuxabana okuhlezi kusentshonalanga ye-Democratic Republic of Congo, lokuqonga kwenani labohulumende abebutho eSahel. Kufanele sizibuze ukuthi kungani lokhu kusenzakala, lokuthi kufanele sitshale ngaphi esilakho ukwenzela ukuthi kuphumelele. Okwakuqala, abakuzifundo zokuhlonipha intando yabaningi sebelobe ukuthi umbuso okhululekileyo uyehla emhlabeni jikelele njalo kukhuphuka owengcindezelo. Lanxa kwande kuzwekazi le-Afrika kuyatholakala kwamanye amazwe. Esinye sesisusa sengxabano engentshonalanga yelizwe le-DRC yikubulawa kwabantu ngomnyaka ka-1994 eRwanda. Enye yembangela yokubhidlika kwabohulumende eSahel yikususwa esikhundleni kukamuyi uMuammar Gaddafi ngomnyaka ka-2011. Elemelika selisebenzisa ukuxoxisana ngendlela yokuletha ukuthula kuleso sigaba, ukutsho unkosikazi Fim. Uqhubeke wathi, kulandela lokho, elemelika likhethe umnumzana Tom Perriello kwisikhundla sokuba isithunywa se-special envoy eSudan, njalo lasebenzisa ubuciko besiphathamandla sensoli unkosikazi Avril Haines ukuthi akhankasele ukuthula ngentshonalanga ye-DRC, njalo akhuphule ukuphathisana phakathi kweNigeria le-West Africa duze lolwandle, adinge usizo olutholakala kusivumelwano se-Global Fragility Act. Ukwezomnotho, ilizwe leMelika liyakhuphula inhlelo zalo lezwekazi le-Afrika, kutsho unkosikazi Fing. Ugcizelele wathi, sesiqhube inhlelo ezifika kumadola angamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, i-15 billion, njalo saziselokhu emhlanganweni we-US Business Summit samemezela lamanye amabhiliyoni amabili amadola avela kunhlelo zikahulumende weMelika ezokutshala imali lezomnotho welizwe. Siyasiza kwezomvikela eSomalia leKenya ukwenqabela i-Al-Shabaab leNigeria ukulwisana le-ISIS leBoko Haram, kutsho unkosikazi Fing. Yithi esiphathisa ngoncedo olwedlula abanye. Okokugcina, elemelika liza qhubeka liphathisana labantu be-Afrika ukwenqabela ababalwisayo bevela kwamanye amazwe, imbiko engasoqiniso, inkohlakalo lokungenela kweRussia leChina. Ilizwe leMelika lihlezi lizimisele ukuxhasana lezwekazi le-Afrika ukulwisana lazo zonke lezi ingxaki.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Uhlelo Was a Friday isiluliveki lomculi ukamaskandi ocathulayo obizwa ngokuthi nguPrizuzu. Intokazi idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa, lapha iphethe amasingi ayo amatsha kungxoxo yenze lontukameli Mgomo weStudio 7.
Sanimunani njani ngo Precious wakwaSibanda. Ngizalwa ePlumtree esigabeni sakho Makhulela, and then igama lami nomculo nginguPrezuzu. Kusho ukucula ngiqale last year August.
Thenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami kwamanje ziku only YouTube, angakazifaki online. Ngitholakala kakhulu ku-TikTok, ku-TikTok ngingupresu, ngitholakale futhi ipage lami ku-Facebook ngingupresu, ngitholakale futhi ku-Instagram, ngiyatholakala kuzo zonke indawo.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli?
Abalandeli ngisikubalandeli ngiyabathanda kakhulu, njengoba ngitshengisa uthando olungaka behlale njalo bengithanda. Umuntu ongidingayo inamba zami zithi 081 0815742370 or 81574 2370 or 81574 2370. Inumbers I'm less also be anything or for more information about my music. So ungangitshela lapha yeah ngiyabonga.
Yelo ke ngupresuzu sikufisela inhlanhla lengakhohle live talk yalandela sihlaziya uketo le South Africa. Olubalisa ngenjabulo umthembo sithemba uKeeps Dube lilale.